uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane nabodokotela ngokubethusela, hathi ngokuthi singancedisana njalo ukuze si-addresse iproblem. Yikho njalo nje sizokuthi abantu baxotshiwe imisebenzi, kasi kazi sizokuthiwa hhayi kathesi uhulumende uthi hhayi bodokotela mina sengisubsidiza kulokhu lalokho, lami sengikhatha even ama-cost, mtsho ukuthi bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Kunzima, ngibona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazo iziphathamandla zikahulumente ezifuna imisebenzi emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho koBulawayo njengomuntu osebenzelana lozulu, ubathini abantu, kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini, yikho okusebantwini kathesi ukuthi hhayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya, bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kaonamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-Econet babu Masiwa uke wakhulumisana labodokotela laba wathi uyenelisa ukuba khuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho, ngoba bakhona bathi mhlawumbe bekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into eluhlupho ukuthi okwamadokotela ngama-conditions of service lo mholo, so it's not about i-pay kuphela, but ukuthi izinto okuze bezisebenzise emsebenzini ezinjengama-gloves lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa, so it's a temporary thing, it's not a permanent thing. Ngakuthi hhayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ithi ngokungaka, kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe nginika okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa ukuthi etikhonkona kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okutshengisa bazabuyela na ku-strike.